Ngombono wami mina le nto kumele sibheke kathathu ngathi kuma engiza amathathu ngoba kumele sisaze ukuqaleni ukuthi umnanga ngumuntu ongumcuthi osebenza esithu umuntu working the shadows umuntu ovele kusukela ngesikhathi sombangazwe langombusazi umuntu osebenza ukuduka ingqondo zabantu kufihla izinto so kungenzeka ukuthi khona lapho yena uzama ukusivala amehlo uzama ukuvala abantu amehlo then kubuye kwenzakala ukuthi khona ngempela usevumile ngaluso sesaba ngokuthi ayephambile ngokufuna ukukhankasela ukubusa kwehlandla lesithathu ngoba phakathi abantu abusa labo abamfake embusweni ngamasotsha ma sithi siyakhangela ngey'nto nje eziphuma emaphepheni amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasotsha asemtshelele ukuthi hhayi ngilokhu ngeke ukwenza asisoze sikuvu ubuye futhi kwenzakale ukuthi hhayi ngempela uqinisile sibili akasafoni kumbe uyafuna so singawukhangela ngendlela ezinene
engaphumela igcekeni ubona abanye bakhe bekwamukela lokho njengoba usuke watsho ngokwebutho baningi yini abangamsekela kumbe balutshwana
ungathi uyakubhekisisa usenkingeni laye njengoba nje ubefakele uthe embusweni bakhona abamfunayo ukuthi akwenze lokho sike samuzwa njelo umsekelo wakhe uwabo Kembo Mohadi ekhuluma esithi hhayi nizomsekela
ngubani omunye abangamfuqela phambili ukuthi ancintise
amandla ezanu kathesi yona ngokwayo iyiphathi ayikho iphethwe ngamabutho yibo abantu abayenza ukuthi iwine yibo abahamba bezibamba lapha imitshina laleyani ukuthi izanu iwine lanxa abantu belokhu behlala belisola ukuthi ayiwine ngakho-ke kuzoba lula kubo bona ukuthi bafake omunye okwakhathesi masikhangela umuntu abalakho ukuthi bamfake nguye uchiwe iphawa yonke amandla wonke akhona ngale buthweni yibo nje abalakho ukuthi bamfake kodwa ma sithi uyabheka isisi uzobona ukuthi kulo ukulwisana okunye okuthile ngapha komnangagwa sikhathi i-civilian ruling faction langapha bebutho kodwa ma umnangagwa esephumile wavuma ukuthi uyaphuma kuzoba nzima ukuthi bazofaka abantu owabo ngapha ongekho ebuthweni so mna ngokubona kwami umuntu ozongena uzobevela ebuthweni okwakhathesi kulula ukuthi sithi nguchiwenga kodwa angithi abantu bayakhuluma la bathi uchiwenga ngeke abusi kodwa ma sibhekisisa kathesi mbona sengathi bazofaka yena bazofaka yena ngoba angimboni umuntu ongabuya ongapha from i-engile esingathi ngamasivileni ukuthi angathathi uyabe sisaba laye ngoba kulokulwisisana phakathi kwebutho labantu bakamnangagwa abanye sasikhuluma ngayo sithi ingxenye yezanu leyani sithi yilacoste.